Hayi sisi sithandekile ukukhanya iningi labantu sebebuyele emakhaya lanxa kwesaba lokhu kukhona kodwa hayi mbijana abantu bayabuyela emakhaya sebekhangele ukuthi bapholise amanxeba lawo okulinyazwa ngamapholisa kodwa hayi sebebuyele emakhaya impilo nje sibuyela kusimo sivele sijayelekile. Lalaba ababegebha igolide hayi kukhanya bamile kwakulezi nsuku okutsho ukuthi mhlawumbe umhlangano lo wenziwayo ungabe wadala umehluko omkhulu kakhulu. Singazi ukuthi singathi kuzaba yinto ezaba njalo zamtshose kumbe isingaguquka kodwa hayi kwakhathesi bamile ukugebha njalo hayi lamapholisa asikezwa mbiko ukuthi bake babuya baphenduka futhi belandelela izakhamizi kodwa njengoba ngithilo nje kwesaba lokhu kukhona ezakhamizini lokungathembi ukuthi ikusasa ebaphatheleyo.
Okwaphuma emhlanganweni kuyalithembisa yini ukuthi isehlakalo lesi asisoze siphinde senzekale? Kwakuleziqiniseko bani?
Okwavunyelwanayo emhlanganeni sithandekile abantu bebuthene izakhamizi lobukhokheli besigaba lo DA amapholisa ubukhokheli bekhansili lathi njengebandla le-MDC Alliance sasilabameli kulowo mhlangano. Kwakhulunyiswana kwavumelana ukuba leyo ndawo ayiphindi njalo yembiwe igolide ngoba iyindawo evikelekileyo iyindawo ehlonitshwayo esigabeni. So kwavunyelwana ukuthi hayi uDA ngawakha amazwi wathembisa ukuthi hayi yena as long as ma esasebenza ngaphansi kwalesi sigaba kasoke avumele abantu bembe igolide kulena ndawo. Bonke nje lobukhokheli besigaba babukhonapho baqinisiseke ukuba hayi akusoke kubuye kugetshwa igolide futhi kuleyo ndawo. So silethemba thina njengebandla le-MDC kuba leyo ndawo izovikeleka njengendawo ehloniphekileyo. Njalo le ndaba yamapholisa yokutshaya abantu iyindaba engafizanga futhi ibuye yenzakale ngoba ayiphathanga kuhle abantu balimala kakhulu. Kulomunye umama owanzisa mina ubuhlungu in particular usisa bamdunga uDuduzile Ndlovu umuntu esingamuthi isindlumaza bachaya waqamuka isandla ubephilisa abantu bakhe nje ngokuthi athengithengise aziphilise. So okwesikhathi sonke lesi eqamuka isandla elimele uyazibuza ukuthi abantwana bayaphila ngani. So ibe into ebuhlungu kakhulu ukhuluma laye ngobuxoxa laye uyambona ukuba lokhu engumuntu oyethukileleyo okuzathatha isikhathi ukuba ukwethuka lokhu kuphele. So amapholisa abengakhangelanga ukuthi aphathe abantu ngalana ndlela bona kungabantu okukhanya ukuthi bavikela abantu. Besingakukhangelelanga thina njengebandla le-MDC Alliance ukuba amapholisa okuyiwo okufuze avikele abantu aqhubeke eziphatha ngaleyana ndlela echaya abantu elimaza abantu babaleke bayeshiya imizi yabo bayehlala ezintabeni. So siyathemba ukuba hayi lesi chapter sesidlulekiwe. Ungakhangela futhi wasangasigaba sematopo isigaba esingathi sisensitive ngoba i-ground yedlula khona phana kakhulu engqondweni zabantu. Imicabango ye-ground iyabe lokhu isala ukuthi phela abantu belokhu bethi thina kungani siphathwa ngalindlela.